Washington DC ndichiti murara zvakanaka.
Sokuisika December vaku VOA Ndebele.
Divana ku studio 7 ngomgqibelo mhlaka 30 kumfumfu 2021 igama ngontungameli inkomo endabeni zethu lamhlanje indodana kamnumzana Joshua Mqabuko Nkomo uSibangilizwe usekhethwe ukuba ngumkhokheli webandla lezaphu. Umongameli Mnangagwa ugqibe umhlangano weZanu PF conference namuhla ngokukhuthaza amalunga ebandla lakhe ukuthi achiyane lokulwisana. Kule polisa elibotshiweyo ngemva kokutshela abasekeli beZanu PF ukuthi ilizwe selibolile kanye lokuthi umongameli Mnangagwa uyehluleka ukulungisisa umnotho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Indodana kamuyi umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo uSibangilizwe usekhethwe ukuba ngumkhokheli webandla lezaphu. Unkomo unqobe umnumzana Strike Mkandla lomnumzana Bernard Magugu kukhetho olwenziwe kuCongress yaleli bandla koBulawayo namuhla. Kuke kwaba lokudonselana amanye amalunga ebandla ayisithupha aya emthethwandaba izolo ntambama esiyawucela ukuthi umise iCongress le ingenziwa ngoba ikhanya ingasoze iqhutshwe kuhle. Abantu laba bebemangalele ibandla kanye lomnumzana Nkomo. Kodwa amacele omabili asuke akhulumisana namuhla omamangala basebesusa loludaba emthethwandaba. Umbuzo omkhulu ngothi njengoba umnumzana Sibangilizwe eseziphethe esidukwini uza kokhela ibandla njengoyise na? Sixoxele lunga lezaphu umnumzana Mqondobanzi Magonya.
Bekungalula sibili kukhetho lolu. Abantu bebengafuni ukuthi bephume ezikhundleni, abantu bebefuna ukufela ezikhundleni, bebesilwa ngifoka Nkomo. Kodwa ke okuhle ukuthi amalunga party bezile ngobunengi lobanje ebesifakelwe ilimithi ngesizathu seCovid. Besifisa ukuthi ngakuthiwa konke kwenzakale kuhle ngesikhathi esihle beza abantu babayi 4,000 kuvenyu ngoba linani esijayele ukuba lalo nxa sisiba lama-congresses apho. Hhayi, unqobile ke umnumzana Nkomo uthole 793 votes. Unqoba nje uNkomo ekuseni lokhu sivele ekhothi. Kasilalanga ubusuku bonke mfowethu sigijima lapha lamagqwetha sizama ukulungisa amaphepha ukuthi siye aphi ekhothi ngoba kulamanye amalunga ephathi akade sebesibophisile, bebophisa iphathi babophisa loSibangilizwe or bamangalela iphathi bamangalela loSibangilizwe. So befisa ukuthi ngakuthi uSibangilizwe kabe khona kumncintiswanolo ngoba bafuna kube yinto yabo uSibangilizwe engabe phakathi kwabo. Kodwa-ke hhayi, sinqobile emthethwandaba sanqoba la kuCongress. Ukhethi umfo kaNyongolo, ukhethi umfo kaMjumi, usengupresident wezaphu. Siyamhalalisela kakhulu, siyamhalalisela njalo simethembisa ukuthi sizameseka ngazo zonke indlela.
Abadala bathi umfundisi akamzali umfundisi. Yebo, uyindodana kaMqabuko ubaba uSibangilizwe, kodwa singabona ekhokhela ngendlela ubaba uNkomo ayekhokhela ngayo izaphu yini. Sibone mhlawumbe lithola lezihlalo kukhetho oluzayo.
Sifuna ukuthi uvuka Nkomo izaphu uSibangilizwe ayithuthukise iyefika ezingeni eliphezulu kulaleli obaba including uyise abalichiya ikulona or abakwenzela izaphu. USibangilizwe kumele ukuthi izaphu le ayisuse lapha obaba abayichiya khona iyengele embusweni, obaba abayichiye ingekho embusweni. So kumele ukuthi-ke uSibangilizwe ayithathe izaphu ayingenisa embusweni. Amandla uSibangilizwe lawo, njalo ulethuba lokuthi engenza ngcono ukwedlula indlela obaba uNkomo abenza ngayo ngoba izikhathi kasifani lemihla kayifani obaba uNkomo wenze kuhle kakhulu ikakhulu ngindlela khona njengayizipha sithe sesifika ekhaya kupolitics lapha wahlangana lezigelekeqe zabantu inswela boya siyakwazi konke sonke okwenzakalayo uNkomo waze wayengumuntu owayelihlonipho ngumuntu owayengelabuqili ngumuntu owayezimisele ukuthi asebenzele amaZimbabwe ebanika impilo ayebathembise yona kodwa-ke wasesiyahlangana-ke lamaqili lezigilikiqilezi esilazo ekhaya ndawonye labantu bempuma amazwe entshonalanga abayibona abadala iiproblem zonke zonezi esibe lazo from 1982 kusiyafika ku-1987 kwabola-ke eZimbabwe kunjengalokhu okuyikhukhona lamhlanje so ibandla okumele ukuthi abantu bekhangelekile izaphu njalo usibangilizwe uzimisele ukuthi izaphu uzayiphakamisa njalo sizimisele ukuthi sizamncedisa sizameseka wonke umuntu enze okumele akwenze izaphu yangena embusweni fukankomo uzabona ngo-2023 izaphu izakuba lakho ukuthi ithole izihlalo iplani ekhona ukuthi come 2023 izaphu iye embusweni
umnumzana mqondobanzi magonya lilunga lezaphu kusenjalo inhlanganiso yezisebenzi iZCTU layo yenze iCongress yayo izolo iyakhetha inkokheli entsha unkosikazi Florence Taruvinga nguye osekokela linhlanganiso ngemva kokunqoba umnumzana Peter Mutasa abasekeli bakhe ngumnumzana Valentine Chikosi lomnumzana Nicholas Mazarura umnumzana Douglas Chiradza nguye osengumphathi ngcebo kuthi umnumzana Rosendu Zimiri nguye osengumsekeli kanobhala jikelele umnumzana Jafet Moyo yena uqhubeka engunobhala jikelele umongameli Emmerson Mnangagwa ugqibe umhlangano weZANU-PF conference namuhla eBindura ngokukhuza amalunga ebandla lakhe esithi kumele achiyane lokulwisana uMnangagwa wethule amazwi la ngemva kodlakela phakathi kwamalunga eZANU-PF kwezinye indawo ezigoqela kobulawayo lapho abanye ababikwa bakhiphelana khona izibhamu bebangayizikhundla umongameli Mnangagwa uthe njalo akulakuthandabuza ukuthi ibandla lakhe lizanqoba kukhetho oluzayo ngoba lilibandla elisebenzela uZulu sixoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Difa Dube
ukukhuza lokho kuyinto eqakathekile kakhulu ubaba uNkomo ukuthi inkokheli zonke ezamabandla elizweni leZimbabwe azibe kwazi ukuthi kulilungelo lakhe wonke umuntu oseZimbabwe ukuthi nxa engabe ekhetha into ayikhethayo akhethe lokho akufunayo kuqala ngaye yena umongameli umnumzana uMnangagwa ukuthi abe isibonelo ebantwini baseZimbabwe njalo abe isibonelo kwezinye inkokheli ukuthi udlame ayisonto elungileyo njalo udlame into embi kakhulu elizweni lakithi eyiyo esezingathi abantu baseZimbabwe saziwa njengodlame kodwa asaziwanga ngezinto ezinhle esingazenza ngoba singakhohlwa ukuthi kathesi zonke izinto ezimbi ezabe zenzakala elizweni lakithi bakuNkomo ziyavela ziyevela nakwamanye amazwe ekuyabe kusenza ukuthi sibe ngabantu ababi kakhulu kuqakathekile kakhulu lokhu akwenzileyo kodwa ngibona ingathi indlela abantu abaningi ngendlela asebangelwa ngayo indlela yokuthanda ukulwabelela ezepolitiki kuzathatha isikhathi eside kakhulu ukuthi lokhu sikubone kugwemeka noma kusiba ezingeni eliphansi
ukhona ukudonselana okukhulunywayo phakathi kukaMnangagwa lo msekeli wakhe uChiwenga kambe kungaba kuyinto ekhona yini kumbe abantu bayakhuluma nje
Impawu ezikhona esizibonayo zidingisela ukuthi khona kukhona okungazwisisani kahle khona ngoba esikhathini esedlulayo kwakukaningi khona ukuthi sasibabona ngaso sonke isikhathi bebonke esikhathini esiningi njalo noma nxa kukuthi bediscussa izinto eziningi kwakutshengisela ukuthi bayimbumba bayinto yinye kodwa-ke kathesi sesibona ingathi sekuvela kakhulu sekusiba nguye umphathi kuphela osenguye osevela osekuthiya abantu abaningi becabangela ukuthi mhlawumbe kungabe ukuthi kungabe kuliqiniso lokho njengezinye izinto esesizibona ezazingavamanga ukuthi sibone kakhulu abaya empini ngoba sazi ukuthi umnumzane uChiwenga kakhulu usekelwa ngabaya empini okufana lama-ovet okufana namasoja manje-ke kulamalanga sinxa sesibona lama-ovet eze siboshwa kanje ukuze kuyasolise ukuthi kanti sekuze kwafika leso stage kuwukuthi bekuhamba njani noma kulomthelela thize yiwo sekusenza abantu abaningi babe lokusola ukuthi mhlawumbe kukhona ukuluka santungwane.
Umnumzana Tifa Dube uhlaziya ezombusazwe. Kulepolisa elibotshiweyo liseteswa icala lokuthuka umongameli Emmerson Mnangagwa ngemva kokutshela abasekeli bezanu-PF ukuthi ilizwe libolile lokuthi uMnangagwa uyehluleka ukuvuselela umnotho. Inhlanganiso yamagqwetha iZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi umsolwa ngumnumzana Maxwell Kubaba. Banengi asebebotshiwe abagoqela amapholisa besetheswa amacala okuthuka uMnangagwa. Ugatsha lwezempilakahle luthi akekho obulawe yi-COVID-19 izolo. Kodwa luthi kulaba ngamachumi pose amahlanu 46 abafunyanwe belomkhuhlane lo. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane bedlula inkulungwane eziyisishiyangalombili 8264 kuthi abahlatshwe esibili bafika phose inkulungwane eziyisishiyagalolunye 8844. Kwezemaphandleni izakhamizi ezansi yamaNdebeleni zikhala ngokuthi izifuyo zazo sezithwele nzima ngokuswela amanzi okunatha ngoba amadamu amanengi esetshile. Zithi amadamu la akasagcini manzi okwesikhathi eside ngoba esegcwele ichebechebe. Kubika u-Albert Ncube.
Iningi lezakhamizi lithi izifuyo sezihamba imango emide ukuyanatha okudala ukuthi zitshontshwe kumbe zilahleke. Nangu umnumzana Zwelithini Gabula oyesiteze kwana North.
Yingozi esesilayo ke kathesi ukuthi amadamu asegcibelekile asefuna ukuvuselelwa kwenzela ukuthi enelise ukuthi agcine amanzi. So kuyaswelakala-ke inhlelo zokuthi amadamu lana avuselelwe njengalokhu phela imizi ingazake ithuthe ilandele ama-new dam sites. Kodwa-ke ama-dam sites wona la khona yiwo kumele alungiswe abenelise ukuthi agcine amanzi.
Boma labo ekhezi lakho bakhala ngodubo olufanayo kuthi umnumzana Finish Ncube.
Damu elisala manzi angani asangcono imfila dam. Lawa amanye amadamu amabili ngibale kakhulu iNgoniwa ayisela manzi malutshwana kakhulu amanzi okungawukuthi amalanga nalawa nje kungaqeda iviki izulu lingananga izifuyo zizaqalisa ukubanjelwa laphana ngoba sokuludaka. Ngikhuluma akhona amadonga atholakala evanjiwe laphana edakeni lolo.
Unkosikazi Matilda Dubo ohlala insiza uthi izifuyo zithwele nzima kungakho badinga usekelo lukahulumende ukuze kukhitshwe inhlabathi egcwele emadamu.
Amadamu asecitshile elakithi selicitshile sibi akusela manzi. Besicela ukuthi njengesigaba uhulumende nga uyasigubhela amadamu la asegcibelekile. Siyakunxusa uhulumende ukuthi kasincedise kunaleyo ikakhulu idamu lakithi ngapha emfelabusweleyo kuthiwa yimaputi.
Isakamuse mawana umnumzana Gabriel Moyo uthi isifuyo sezibanjwe lemadamu lapho zisiyanatha.
Nxa izulu lingabe lingananga, siyaphela inyanga naleyo kuyabe sokukuba emadamu la, ngoba hhayi esifuyweni sokurongo silamanzi kasiselayo, akasekho sibili amanzi akusela. Ukudla bekusesekhona, manje ukudla lakhona nje utyani nxa bomile kuyabe futhi inkomo zidle zinathi.
Ngaphandle kwamadamu asethile, izakhamizi emangweni yasegungwe kuyu lasematulungundu zilokhu zikhala ngamadamu adilizwa lizulu kumnyaka emhlanu edlulileyo alokho engakalungiswa. Izikotho ezikhona lazo zibikwa sezandelwa okudala ukuthi ziphelela ngamanzi kwezinye izikhathi. Isikhulumeli sogatsha lwamanzi olweZimbabwe National Water Authority Zinwa, unkosikazi Major Manyonga, kaphendulanga imibuzo esimthumele yona ngesimo samadamu kulesi sabelo. Kusenjalo umbukiso lonyaka weMatebeleland South Agricultural Show ugalile izolo eGwanda emalutshwana amankampani abukisayo. Umgcini sihlalo walombukiso umnumzana Mkhulunyelwa Ngwenya uthi umkhuhlane weCOVID-19 uphazamise kakhulu amalungiselelo abo. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Siloke sikudaba lwezemaphandleni, izakhamizi zakombimba ePlumtree zona eziphakathi kokwakha isikolo sakomafa zithi lanxa sesidonsile usamude umango ngoba kukhona okusilelayo. Sixoxele sakhamuzi umnumzana Mokincube.
Hayi, isikolo sakomafa sesizamile sibili, sesizamile ngoba besesiqalisa manje sesiya ku-roof level, sesiya ku-roof level besilokhu sishota-shota ngama-ringfosi azama ukuthi khona senza amalenkele loko kuthiwa imikhoba, hhayi sesiwafakile elastiki. So kusasa vele base beyikhuphula besiya ku-roof level. So kuthini by Wednesday, Thursday, hayi base beqedile sesibili kufaka i-roof. Hayi khona siyazama, noma nje sizintandane siyazama.
Uchone ngokuthi lizintandane.
Sikhanya sizintandane njengoba sisenza isikolo nje, kodwa isikolo singese ward 10 kubeke nje sobala. Isikolo ngese ward 10 esilo council lo headman. Yikho ke isimanga sethu uzwa ngithi sizintandane. Makukhulunywa kuya ku two council ngumama, i-headman ngubaba, pho yikho sizintandane. Sisiqalile sibili isikolo esiproposa abakhona from there sesiyakhiwa, ngeke ubabone bese bakhona khona. Yikho ngithi sizintandane. Lo siyaba simthuma kumbene siyele phambili asila. Njengami ngingu-coordinator, yimi esendithethe ama-position alalana, sokufanele ngi-contact u-MP, ngi-contact i-council, ngi-contact u-inspector. Kati indlela yona ngokwaqiniso umsebenzi ka-council obefanele asebenze pho asimboni. Yikho ngithi ngikubeke sobala ukuthi sizintandane ngesikolo sise-ward 10 sidosa nzima singazi ukuthi kwenzakalani. Kodwa ku-MP nguye umuntu osincedisayo kakhulu, kodwa ke ngizwe kuthiwa MP usebenza lo council pho silobunzima sibili. Weli uNkulunkulu uzangenela siphumelele isikolo. Hhayi uncedo yilo silucelayo kakhulu. Abalama-donation bakithi bangangicontacta iifoni zami 0774415886. Uyabe lafuna ukukuphostela kumbule truck asilajele ichebe-chebe kumbe ulani doorframe aphostele. Sile dona kodwa akakangeni kakhulu yona ikhona.
Kuyini elisilela ngakho?
Kathesi sekufanele sigebhe ama-toilet le-cottage. Sithwele nzima. Abadala bathwala amatshe esidakeni, it's about I'm sure kubo 5 to 6 kilometers. Sithwala amatshe esidakeni siwaletha ngamakhanda, omama bethwala ngamakhanda.
Umnumzana Moki Ncube isakhamuzi sakombimba. uhlelo labesifazana namuhla silonkosikazi Perseverance Nyathi owenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association. Nangwe ixoxa lo Praxis Jeremiah uwe Studio 7.
Ngiyabonga kakhulu. Salibonani balaleli, inhlanganiso yethu igoqela ama-ward wonke akobulawayo angu-29. Njalo ngasikhona ama-ward selandelela ukuthi kuma-ward lawo kunabomama abaphila kuma-ward lawo. So njengoba sihlangane lohlelo olusolukhona umkhuhlane wobhubhane i-COVID-19, siyagqugquzela njalo kuzakhamizi ikakhulu labomama abayibo abaphethe izimoyo ezindlini ukuba analawo bafikeleke kumkhuhlane lowo khona.
Likwenza njani lokhu njengoba kade bekuma-lockdown? Selizijayele na izindlela eze-social media, o-Zoom, lezinye indlela?
Siyazama ngazo zonke indlela ukuqhaxa izakhamizi ukubana nazo zifinyelele kwi-information inale khona ye-COVID-19 ukubana labo bakhuseleka njani. Nakuma-radio stations sikhona, nakuma-social media sikhona, ama-handles ethu awe-booker konke kukhona.
Nasikhangeleke liyababona yini abesifazane ikakhulu labo abasakhulayo bephatheka kuhlelo lezi?
Abesifazane abasakhulayo bayaphatheka kakhulu, kodwa siyasifisa ukubona inani ngabe liyakhuphuka ngobana sikhangelele ukuthi omama yibo kumele bagqugquzele abanye bazise abanye ukubana hayi bahlabele ijekiseni elikhona ukwenza ukuthi bavikeleke.
Uyababona inani labo belikhwabitha na ukuyahlatshwa ijekiseni leli?
Okwamanje inani leli selingathi liyehla, kodwa lokhu silwisa ukubana inani leli lingayehli. Lokhu silwisa ngamandla ngoba abantu abalalwazi kakhulu, njalo ulwazi abalifinyelelanga kakhulu ukubana baxwayise ukubana hayi i-COVID kumele kwenze so.
Masikhangele kulinyanga ekamfumfu eka-Okthoba kade kukhuthazwa ukulimukisa abesifazane ngemvukuzane yebele. Lina-ke lolu daba liluphathe kanjani?
Siyesangena kumawadi sigqugquzela ukuthi omama labo bahambe bayehlolwa umkhuhlane lo, umkhuhlane omubi osoqeda omama. So ngakho-ke lokhu sigcizelela ukubana hhayi omama sisukumeni asiphakameni siyehlolwa.
Ikho-ke libabone omama besuma na besiya ezindaweni ezihlukeneyo, kuke kwaba lezinye izihlelo lapho omama kade behlolwa khona kungela mbadalo?
Ye, izindawo zikhona lapho omama bahlolwa khona, amakliniki kahulumende, amakliniki awe-council zikhona indawo, kodwa thina njengabomama omama baphakami ngendlela okufanele ngabe bayaphakama. So lokhu sizama ngendlela zonke ukuthi sinjani sibagqugquzele ukuthi basukume.
Njengenhlanganiso lilenhlelo na zokukhuthaza omama ukuthi bangene ezikhundleni zokukhokheli, ihlelo ezinjengokukhuthaza ukuthi abantu bahambe bayerejista ukuthi bavote kukhetho luka-2023?
Kobulawayo kumawadi wonke sinalo uhlelo lokuthi abantu bathwale bayisiwe efamona lapho kurejista khona. Sikuqalile-ke thina sawuqala inyanga ezimbili ezidlulileyo ukubana abantu basukume baye kurejista ukuvota ukwenza ukuthi bazikhethele abakhokheli babo bakusasa.
Ibabona umama besukuma na kulolu hlelo?
Omama bayasukuma, bayasukuma kakhulu sibili, ikakhulu kuprogramu kuhlelo le ye-voter registration, hayi bayaphakama.
Abasakhulayo-ke bangaba lakho ukuthi bayenze njengokwenzakalayo eZambia, ngoba eZambia ukhetho olusanda kwenziwa kuthiwa abasakhulayo yibo abaphakeme masinya bekhuthazana nezinkundleni ze-social media ukuthi babhalisele ukuvota njalo bavota ngobuningi. Libona ngani lokhu kungenzakala na eZimbabwe?
Siyazama ngazo zonke indlela ukubana ontanga labo baphatheke kunhlelo zonke ezikhona zelizweni, ngoba ikusasa lelizwe lisezandleni zama-youth ontanga.
Hayi-ke sesilugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje Women's Forum olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Sibonge unkosazana Perseverance Nyathi ekade silaye uhlelo lamhlanje.
Siye kuhlelo liphuma lendaba.
Lingali lichona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje uhlelo lwethu sixoxa lo councilor Stanley Dorima ontete sihlaziya umumo wamanzi osumubi kakhulu kulumango
singathi ngakhangela this long stay off abayenzayo ngenxa yecorona kathi sebebuyele ezindlini nokuthi akula manzi uhulumende wethu bayazama ukuba serious lempilo lemfundo yabantwana khabasilalele thina esikuground ngasibatshela ukuthi into enjengaleyi njengamanzi iyafunakala sebengasithathu ngathi siyadlala sengakhangeli thina esuch njengangikwazi ukuthi ngakhuluma ngisithini khabakhangele abantu ababasebenzelayo bayasebenzela abantu be-Republic of Zimbabwe so uhulumende ngicela mayuyu ngicela ukuthi ikhangele indawo le yethu ayidethi khathesi abapho ngokuhamba abantu zonke indawo khathesi amatishara abhizi kuyodinga amanzi isikhathi sokumaka bazasithatha sikhathi bani akula into eyirayithi kona ngikhuluma so amanesi khathesi laye bayalungiselela ukuchiya abanye abalutshwane ekliniki abanye behambe kuyodinga amanzi shuwa kungaba kuyimpika okurayithi khonoko sesikhulumile sicelele isizwe lathi thina lapha edethi
manje ikhansili kukhona yini ekwenzayo ukuthi lilungisise lolu daba
ikhansili akula lutho eliyenzayo mayelana ngamanzi amanzi akhangelwe lezinwa izinwa yilo mlando wamanzi ikhansili yagcina kudala ngama-early 90s izinwa yasesiteka over so hayi ikhansili iseceleni but ikhansili layo okwakathesi izama ukubona ukuthi nxa ingakhulumisana lezinye iy'nhlelo ezibizwa lesingisi ukuthi ama-non-governmental organization bayazama ukumeka sure ukuthi bengakhulumisana labantu labo at least kube lezibholane because edata akula zibholane even ngisho esiyi-1 akula lutho akula anything akula life nxa kungela manzi ikhansili iyazama ukwenza lokhu ekwenzayo ukujinga ukuthi bengathola izimali engafaka ama-bowls but abantu balomlando kakhulu ngayiko bona bezinwa ikhansili anti njengabantu bageze izandla yesi izazama ukusithulisa nje ithi izazama ukubona ukuthi zizayenza lokhu lalokhu but angiboni kule into engaphumelela masinya ivele ekhansilini zinwa lezi esaba kumele ukuthi bekhulumisana bezwanane because isikhathi esiningi idethe iyaswela amanzi ngakungela amagezi so lapho kuphonjwa khona amanzi kumele ukuthi izesa inanzele ukuthi ayimelanga yenze njani icishe amagezi because amanzi yimpilo yabantu amanzi yimfundo yabantwana amanzi yimpila kahle yomuntu wonke sesinabantu abakhulileyo abangaphansi even ukuphuma phansi besiyozikhela amanzi nxa uzathi kumele ukuthi behambe imango emikhulu lapho kule nyamazana khona edethi shuwa kuya kungasamanga kuhle so izesa kumele ukuthi umkhuba wabo lo wokucisha amagezi lapho kuphonjwa khona amanzi abantu abaningi yimi akumele ukuthi bekhulumisane izinwa lezesa isesicelo sami esinye ukuthi nxa bengalungisa lokhu abaceda ukukulungisa singasoze sibe le problem yokuthi akula manzi ngenxa yokuthi akula magezi
manje khona ezibhedlela kunjani
sibe lamaternity case izolo and uyazi ukuthi nxa kuyenzakala izinto zamaternity kulokuphambanisika kwempahla esithi ngesingizi yilinini leyi ngikhuluma so kungcolile amanesi ayehluleke ukuthi engahamba njani ungakhangela ukuthi kuyatshisa njani kuyatshisa lezi nsuku so nxa kuyenzakala isimo esinjalo kuyahambeka njani lapho endaweni lapho kulashwa khona abantu indlu yangkona lapho umuntu uyabelethele khona shuwa kuyasebenze kanjani amanzi ayafunakala endaweni yethu ayikliniki kumbe isikolo anyway amanzi ayafunakala hayi abazama ukusiba serious lathi dara sadubeka kuze kube nina
lo-ke bekungucounsilor Stanley Dorima owedede ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilale
siyabonga Chrisa siziphethe ngebezihamba phambili Indodana kaMnumzana Joshua Mkabuko Nkomo uSibangilizwe usekhethwe ukuba ngumkhokheli webandla lesaphu. Umongameli Mnangagwa ugqibe umhlangano weZANU PF conference namuhla ngokukhuza amalunga ebandla lakhe esithi kumele achiyane lokulwisana. Kule polisa elibotshiweyo ngemva kokutshela abasekeli beZANU PF ukuthi ilizwe libolile ngoba uMnangagwa esehluleka ukulungisisa umnotho. Kwanele Oliver Lelisayo, Nguntunga Milinkomo.